uchawe Israel kufana lokuthi kuchaywe umntwana weAmerica soke ke lapha umntwana wangekhaya lo mntwana wemzini nxa sekwenzakele ingozi angikholi ukuthi ungavikela umntwana wemzini ukwedlula owangekhaya. Ngibona ngathi kuza kuba lo mahluko omkhulu ukuthi izikhali kumbe uncedo olukhona luzaqonda ngapi. Mina ngilubona luqonda e-Israel masinya ukwedlula e-Ukraine. Soke ke khonapho yikho lapho okule ndaba khona ngaphandle kokuthi le impi ye-Israel yehle masinyane kusale liyane e-Ukraine. Kodwa ke mbona ngathi sokona ke khonapho ukuthi nxa kuyikusekela akusoze kuphindwe kusekelwe ngokufana nayo loba besitsho besithi sizasekela indawo zomphili.
Manje ngokubona kwakho asoze sibone na kuqala impi yomhlaba i-World War 3 ngenxa yendaba yonale e-Hamas le-Israel?
Ye lapha kule potential enkulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi i-World War. Ngoba ukwenzakala kwakhona kwenzakale ngendlela leyane yokuthi Hamas ithethe i-Israeli ngesidumo bengalindele, njalo kwafa abantu abaningi amaJuda la afileyo angaba khonapho kubo 1300 kumbe 400. Gibo lokho sokuyinto enkulu kakhulu njengokuthi sebebuyele emuva bacabange ukubulawa kwabo nguHitler khona ngale. Soke-ke khonapho ke labo ukuhlasela kwabo ukuyidliza kwabo imizi le eyabantu baseHamas ngale eGaza. Nxa ukhangela ukuyidliza kwakhona, hayi, umhlaba wonke ungathi kawuthokozi ngendlela abachaya ngayo. Manje ke ngikhona bezangena ke bayephakathi lapho kulabantu kazana khona, njengoba nitshile ukuthi banenga bangasoze baphume laphana ukuthi basuke eGaza ngokwehluleka kokwehluleka okuthiyene. Kanti ke njalo khona ukuthi bakucetshelwa amagetsi, bancitshwa ukudla, bancitshwa amanzi, lakho ngokunye okuza kwenza ukuthi umhlaba ungathi uyahlokoma, elinye ilizwe liza sukuma lithi asambene sihle silwe sonke khona lapha. Manje ke la i-America isivele isithile ngoba ihambe phambi. So asazi ke khonapho baba, mbona ngathi kule potential enkulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi yesithathu yomhlaba wonke.